So we see card send up a VOA in Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 21 kuNtulikazi 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje, inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku 26, kuthi inani lasebebanjwe lomkhuhlane likhwele laya ku 1713.
Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona.
Abalwela amalungelo oluntu sebesole ukubotshwa kwentatheli indaba uHopewell Chingono, lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume phezu kohlelo lokutshengisela mhla ka 31.
Yibusela njalo yibuxhwala, ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa izikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi.
Luqhubeka lusegudwini udaba lwezigidi zemali eyasetshenziswa ukuthengela ikakhulu amalunga ezanu-PF izinto zokulimisa, kodwa isikwelede leso sasesifakwa emahlombe kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe likhwelile njalo izolo laya kumatshumi amabili lasithupha 26 ngemva kokubhubha komuntu oyedwa. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi umufi ngowesifazana obehlala enyakatho yemaNdebeleni. Luthi njalo kubonakale ukuthi udliwe ngumkhuhlane lo evele setshonile. Abantu ababanjwe i-coronavirus izolo bona balikhulu lambili 102. Abalitshumi lasishiyangalombili babo ngabavele kwele South Africa, ababili bavele kwele Botswana, kuthi oyedwa uvele kwele China. Abangamatshumi ayisishiyangalombili lanye ngababambe umkhuhlane lo khonapha elizweni. Lokho kukhweze inani lasebebanjwe i-coronavirus eZimbabwe laya kunkulungwane elamakhulu ayisikhombisa letshumi elilodwa lantathu 1713. Ababanjwa lomkhuhlane kulezi nsuku bagoqela izisebenzi zamankampani atshiyeneyo kanye lalabo abasebenza ezibhedlela. Isibhedlela seJohn Hopkins eMelika sithi emhlabeni jikelele umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abangu 608,000 njalo wahlasela abedlula kancane izigidi ezilitshumelane 14.6 million. Ezwekazi le-Afrika khona umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 15,169 njalo wahlasela abangu 721,000. Abalwela amalungelo oluntu sebesole kakhulu ukubotshwa kwentatheli zindaba esebenza izimele umnumzana Hopewell Chingono kanye lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume. Ababili laba babotshwe izolo besetheswa icala lokutshotshozela udlakela ngokukhuthaza abantu ukuthi batshengisele ezitaladeni mhla ka 31 kulinyanga, besola umbuso weZANU-PF abathi usubulele ilizwe ngenkohlakalo. Ababili laba valele bevalelwe esitokisini njalo isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi bazamiswa emthethwandaba maduze. Abameli bezigodlo zamazwe angentshonalanga eZimbabwe agoqela iMelika, iBritane, iNetherlands kanye lomanyano we-European Union bathe intatheli zindaba ezichaya imisebenzi emibi yenkohlakalo ezifana lochingono kumele zivunyelwe ukusebenza zikhululekile. Amazwi la agcizelelwe ngobona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibonegi. Abakhankasela amalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela abenhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition labo bakusolile kakhulu ukubotshwa kwababili laba. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Mavela Sikhumalo.
Ukubotshwa kukababa uJacob Ngarivune lo baba uHopo Chingono yikuhlukuluzwa kwalabo abayenza imisebenzi yabo njengama-professionals, abantu abafana lama-journalists. Sithi thina kuhulumende kathiye lokhu okukuhlukuluza abantu abayabe beziyenzela imisebenzi yabo njengama-journalists, njalo uhulumende kathiyane labantu labo ababe senza kumbe be-enjoya ama-rights awo njengoba ama-rights lawa ekhona esisekelweni sombuso welizwe sethu njenge right leyo enikeza abantu amandla ekuze ba demonstrate kumbe babhale ama petitions bewanikeza kuma government departments kumbe kuhulumende nsantando. Kukhona lokhu esisekelweni sombuso welizwe. Kuthi thina sibona azathi ukubotshwa kwababili laba kutshengisa ukuthi uhulumende uyesaba ukuze abantu ba enjoy amalungelo abo. So yena sekhona lapha ukuhlukuluza amalungelo abantu njalo ukubethusela ukuze bona bengakwanisi ukuyenza lokho okuvunyelwa isisekelo sombuso welizwe sethu.
Kodwa uhulumende uthi bebetshotshozela uDlakela.
Asikuboni thina lapho laba ababili bethe bona abantu kabayenze ama demonstrations alodlakela khona kumbe a violent. Akuvunyelwa ngumthetho welizwe leli ukwenza ama demonstrations alodlakela, kodwa umthetho osesisekelweni sombuso welizwe uyavumela ukuze abantu bayenze ama demonstrations a peaceful. So asiboni ukuthi laba ababili manqabe sithi abantu kabaye bayotshengisela bengathongo bona ukuthi kabatshengisele lodlakela, lokho kuyabophisa. Yikho thina sitheka sesicela kuhulumende ukuthi ayenze lokho okusemthethweni, alandele umthetho welizwe. Njalo sesicelile kuSADC le African Union ukuze bancedise labo ilizwe lethu leli ukuthi libuyele emthethweni, atsho ukuthi izinto ziyenze santana. Abantu behlukuluzwa bethathelwa bona ama-rights abo akhona anikezwa isekelo sombuso welizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo yisikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition. Sixoxe njalo lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Alukho udlakela olwedlula ukubusa kwabantu, ukulambisa abantu, ukubusa ngendlela umbuso lo obusa ngakhona, ukubusa kugcwele indlala kungela msebenzi, ukubusa abantu bethwele nzima besehla phansi phezulu begcwala amazwe wonke omhlaba ngenxa yokuba ilizwe labo kungahlaleki. Yilo udlakela lolo, yilo udlakela olufanele lubophise, hayi lokho okubotshelwe uThingono noNgarivume. Asonto ebophisayo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele amalungelo abo, bavikele amalungelo abo, bakhuthaza abantu ukuthi balwele uhulumende ohlanzekileyo, bakhuthaza ukuthi kuphele i-corruption eZimbabwe. Obabophayo ngothanda i-corruption. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi labo ababusa kabi besaba labo abathe kakubuswe kahle.
Ukubotshwa kwababili laba ubona kusethusela abanye yini ekade bezimisele ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela mhlaka 31 bagcine bengasaphathekanga kulolu hlelo.
Hayi, umuntu okade vele ezinikele angeke thuke, akusethusi ngaphansi kweZimbabwe ukubotshwa ukuhlukunyezwa ngendlela esiyibonayo. Sekwaphilwa kanjalo kusuka ngo-1980 lodlame lodlakela oluqondiswe ebantwini kungahlonipha amalungelo abantu okuqondiswe ebantwini. Ngakho ke kekho umuntu namhlanje ongangikhona esethuka esesabukulwela amalungelo abantu, sesabukulwela uhulumende ohlanzekileyo, esesabukulwa lenkohlakalo egcwele ilizwe lonke ekuzanu PF kuhulumende weZimbabwe. Bazaqhubeka kabantu laba bathanda ukuhlanzekileyo, abathanda okulungileyo, belwela ilungelo labantu, belwela uhulumende ohlanzekileyo. Ngeke bethuswe yilokhu, sekwajwayeleka, yinto sokuphilwa kuyo kuso sonke isikhathi eZimbabwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana yena uthe izephulamthetho zonke kumele zibotshwe kungakhathalekile ukuthi zintathele izindaba kumbe zikuhlangothi lwezombusazwe.
Yebo yebo yebo, mthokazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhlanje ntambama, lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngomkankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezidaladeni phezu kokudilika komnotho mhlaka 31 ngolinyanga. Sigxile kakhulu kudaba lwenkohlakalo elizweni. Mthokazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike.
Udaba lwemali eyathenga impahla yokulimisa edlula izigidi ezingamakhulu amabili $200 million phansi kohlelo lwe-farm mechanization program ngo-2007 kusiya ku-2008 luqhubeka lusidla ubhedu ngemva kokuba owayengusiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe umnumzana Gideon Kono ethule umbiko othi abaphiwa limpahla akumelanga babuyisele imali kuhulumente. Isimanga ikuthi abanye abafana lowayeyisiphathamandla sezanu PF umnumzana Kudakwa Shebaskiti labanye bathi babhatala. Abanye njalo ababeyiziphathamandla zikahulumende abafana lomnumzana Jonathan Moyo bathi lanxa babefuna ukubhadala izikwelete zabo akuzange kucace ukuthi kwakumele bayibuyisele njani limali. Iningi labathola izinto zokulimisa phansi kwalolu hlelo yiziphathamandla zebandla lezanu PF ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa. Abantu laba abasabhadalanga isikwelete zabo ngoba zasuka zetheswa uZulu wonke jikelele nguhulumende. Sixoxelo msekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda yena owayemela isigaba semagwegwe edalele ephalamende ngesikhathi kuqhutshwa lolu hlelo. Umafa uthi bazama ukuphikisa inyathelo leli besithi abaphiwa impahla le kumele babuyisele imali kuhulumende kodwa kwehlula.
Thina beMDC akusimangalisi lokhu ngenxa yokuthi sakukhuluma ephalamenti. Honorable Gonese warezi motion yasekendwa ngu-Honorable Chamisa, then bakhuluma bathi abantu laba aba piwa imali kuthiwa yiloni abayibhadale njalo amabizo abo awavezwe. Hatshi abantu bezanu pifala banqaba bathi akungaki kwenzakale lokhu.
Manje lina lithini ngokutshengisela lokhu okuthiwa kwenzakale ekupheleni kwenyanga?
Mahlabe Zulu, siyaphinda njalo ukuthi thina ayisithi esi-organize i-strike i-demonstration ka-31 kodwa njengebandla labantu elivele ebantwini sithi ngezinye izizathu abantu befuna ukudemonstrate against corruption. So kusoba laba mahlabe zulu ukuthi imali babephanana mahlayana kungabala le ndaba baphiwa omtendi abale church baphiwa abanye oyizekel guta abalama church kwaphiwa ama judge ikho thina ke sithi ama judge lawa abamba imali engcolileyo kungaba kuhle ukuthi ba resign ngoba abantu abasabathembi ikho sibona isuku zonke iMDC amacalayo elahlwa ngoba ama judge la afumbathiswa imali enkulu kakhulu kasi
Umnumzana Felix Makalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sevandla leMDC Alliance ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ukuhlaziya loludaba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo
lokhu kuyatshengisela sibili ukuxhwala okukhulu kuhulumende yibusela njalo yibuxhwala okukhulu kakhulu ngoba sithola ukuthi imali le yanikwa izikhulu sibili kodwa abasabhadalanga imali leyi isikweletu samleso sawela kithi ebantwini baseZimbabwe so yiku akutshengisela ubunswela boya lokuxhwala lobusela sibili obukhulu lokhu yikuthathela abantu abangelalutho ukuze kunikwe abantu abalutshwana abavele belokuningi
kukhona yini okungenziwa Nkomo mhlawumbe emthethweni okungenza abantu laba babhadale izikwelete zabo
kungaba nzima ukuyihambisa phambi komthethandaba ngokokuqala sebafaka umthetho ukuze ubusela lobu bube khona emthethweni okuqala vele xa sikhangela amakhodi ethu hayi asaqedakali lawo so kulobu nzima bona lobo okuqathileyo ukubana abantu baqoqane badinge amaqhinga lamacebo okubana nxa kusiba lokhetho olutsha kube lohulumende omutsha
umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo kunjalo nje udaba lolu soluveze esinye njalo isikwelete esibikwa saphiwa iziphathamandla zikahulumende kanye lamalunga ebandla eliphikisayo umkokeli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lonobhala jikelele webandla leli umnumzana Charlton Wende babikwa baphiwa isikwelete semali engamadola emelika azinkulungwane ezilikhulu $100,000 engabhadalwanga kasenelisanga ukukhuluma loChamisa loWende bakhona njalo abathola imali phansi kohlelo lunye kodwa kabasayibhadalanga labo ngoba uhulumende wasuka wathatha izikwelete lezo zaba ngumthwalo kaZulu sixoxele ngcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi kumele abakumabandla aphikisayo babuyisele limali ukuze bengafani labantu bezanu-PF
ukuthaphazwa kwemali iyayiqondanele mechanization agriculture kwakuyikuntshontsha imali ngoba imbali yakhona ama-records onke ayatshengisa ukuthi uGideon Gono wayethembise iparlament ukuthi imali leyana izabhadalwa isikweleti kulincwadi eziningi-ningi ezakhulunywayo kule ma-witness amaningi nxa banikwa imali kuthiwa yimali yesikweleti loba kwenziwa umthetho imali sebenikwe ukuthi umthetho lo i-Reserve Bank Assumption Act wena kukuwe nxa uwumuntu umuntu olobuntu nxa uthethe isikweleti usibhadale nxa sukuzabiswela imali yakhona kawubiswele kodwa unibhadale isikweleti ngoba siyazi ukuthi kulabafundisi amapastor abanikwa imali lezi namhlanje bathi bona kabazibhadale nxa bengazibhadalanga sokufana nokuthi imali yantshontshwa
siyabona ukubana mnumzana kuthiwa kulamagama abantu abecelele MDC okuthiwa labo bathola imali le kuhlelo lonalolo lukahulumende kungakutshengisani lokho
ukuthola imali kuhlelo lukahulumende kayisilotsala ngoba imali engena eZimbabwe kumbe isikwele tese World Bank umbe ifani International Monetary Fund umbe ivele China imali yakhona iyabinikezwa izizalwane zeZimbabwe isikwele sakhona sibhadalwa ngemithelo yeZimbabwe kodwa ungazuthatha imali wena wanikwa ngugono imali unikwa sisikwele sokuthi usibhadale ungazi ube unguwe osucatshayo ngokuthi kwaba lomthetho wokuthi isikwele singabhadalwa ye la ukuthi lobugwelegwele la ule corruption njengabantu bezano kuthi ukuthi bona kabazi kabaphume egcekeni njengabantu abalobuntu abaqembele lobuntu babhadale imali yakhona basitshengisele ngoba nxa umthetho wenziwa bona beseparliament kabasitshengisele bona ukuthi bachiyene lezigebenga lezintshontshi lamasela ezanu ngokuthi hayi mina nganikwa i-$25,000 ngathenga itaragi nansi sengiyibisela sokuphuma egcekeni
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla yeZim Live ithi amagqwetha sesole kakhulu umahluli omkhulu umnumzana Luke Malava ngokufuna ukulawula abanye abahluleli benkantolo ngemva kokubaxwayisa ukuthi kumele batshengise iziphathamandla zabo izinqumo zamacala ababe bewahlulela bengakazethuli Iphephandaba leChronicle lithi kulamabhantinti angamachumi amane lantathu kanye labogadijele abangamachumi amavili lantathu asebebanje umkhuhlane wecoronavirus kobulawayo. Sogu iskatise novalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Nalibingelela basakazi bakaStudio 7 labo bonke inzalo yeZimbabwe. Siwashiwa bantu abasuke eBotswana labasuke eSouth Africa. Liyazi nxa lingacabangi kuhle lizabulalisa isizwe lisigcedele igidu. Yazi nxa ungakasuki qala ucabange. Nxa kuwukuthi awufuni ukuya quarantine hlala phansi ngoba uzacetisa isizwe seZimbabwe. Imangaliso yilaba ababalekileyo eBeitbridge ababili besuka behamba 90 kilometers babaleka kuma-quarantine. Behamba 90 kilometers besemzini yabo. Be-positive. Bafika bathelela abantwana abayi-7 aba-under 10 years. Just imagine siwa sihlobo zami. Laphana sibulalisa abantwana bonke ngoba umkhuhlane lowo uyazi u-powerful. Uyazi liyastressa ngike ngilitshele. Abantu abasuka e-South Africa libaleka lesuka eBotswana. And liyastressa ke sireasoni njengabantu abakhulileyo. Uyazi ukuthi sizacetisa isizwe sonke seZimbabwe ngokuswela ingqondo nje kubantu.
Njani ku Studio 7 ayithiwa ngapha siziphilele kodwa uhlupho esilalo kulindawo le ku-ward 13 eyinsiza hayi silo hlupho olukhulu kakhulu ukudla asiphiwa sonke siyakhethwa njengami mina ngike ngizikhuluma igama lami mina nhlezi logogo ole-81 years but akahola ukudla uhola abantu abane-65 years ungabe kusitshoni lokho sosithi ngani nje liyasidlulisela amazwi lawa ukhansela wethu owaku-ward 13 eyinsiza eGreystone duze lasebambanana hayi silohlupho olukhulu kakhulu kulindawo ebambanani le-Riverton Farm kulabantu abaningi abangaholi abahluphekayo izalukazi ezilupheleyo kuthiwa izalukazi ufike zingaholi uhola abantu abaphilileyo awuhlupho lolu lusithwale senzima kakhulu lona lolo asihola asithini kodwa kuzathiwa sikhiphe imali yokwakha isibhedlela uzayikhipha njani imali yokwakha isibhedlela wena ulamba angiye kuyekhipha imali yokwakha isibhedlela wena ulamba besicela sidlulisela amazwi okuthi wonke umuntu kaholi wonke umuntu ulambile wonke umuntu uyahlupheka kuyakhethwana omabhalani bethu especially ibambanani le-Riverton omabhalani bethu bayakhetha babhalana ngokwazana Ayibo, sina siyahlupheka kakhulu indawo lezi zimbili lezi, especially ibambana le River Tours. Ikho kulohlupho khona ekuholeni lapho. Cela nisidlulisele la amazwi kukhansela wethu. Lo mofo wakostile ongiyena obhala amabizo abantu abaholayo. Hhawu uyabakhetha abantu bebambana le River Tours. Asiholi bona bayahola baqede nxa umubuseli bathengiselane futhi bona. Bona umubo omele uphiwa abantu babuye bathengiselane futhi.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Iparlamente yakwele Egypt isivumele umongameli walelo lizwe ukuthi athumele amabutho empini yakwele Libya. Inhlanganiso ye World Health Organization ithi ukumemetheka komkhuhlane we coronavirus kwele South Africa kumele kuvuse abakhokheli bamazwe eAfrika inkophe. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umongameli Donald Trump sethule umbiko okhanya ukhuthaza uzulu ukuthi agqoke amamaski okuzivikela kumkhuhlane we-coronavirus. UTrump wethule umfanekiso wakhe egqoke imaski enkundleni yeTwitter izolo, waloba njalo lokuthi kuyinto enhle ukuyigqoka. Esikhathini sonke lesi uTrump ubengagqoki imaski njalo labasekeli bakhe bebemlandela. Ukuguqula umqondo kwakhe kuza ngesikhathi inani labale coronavirus eMelika liqhubeka lisiya phezulu. Ekutshoneni kwelanga izolo ntambama umkhuhlane lo ubusubulele abantu abangu 143,000 eMelika njalo wahlasela abangu 3.9 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi umnumzana Difa Dube.
Umnumzana uTrump ngumuntu othi kwesisikhathi nxa uhlezi uzibuza ukuthi ngempela ngempela uyazi yini ukuthi ungumkhokeli wabantu, njalo ngokuba khona kwakhe kulelani office, njalo lelanga athatha khona i-oath lilanga ayevuma khona ukuthi uzazithwala zonke izifiso lezinto zonke ezidingwa ngabantu belizwe laseMelika. Kodwa ke ngendlela enza ngakhona ukutshengisela sobala ukuthi yena akakhathaleli ukuthi abantu bazwa njani noma kwenzakalani okusebantwini. Okungangokuthi into yokuqala umuntu obefanele ukuthi ngabe uyatshengisela ukugqoka imaski kuqala enguye esithi first citizen, bekunguye umongameli ukwenzela ukuthi labanye abantu bayenelise ukuthi balandele izinqumo lezo eziyabe zibekiwe ukuthi indlela ukuthi abantu bazivikele bengazivikela njani kulo mkhuhlane. Kodwa ke nguye osesiba isibonelo ebantwini esengisela ukuthi yena akakhathaleli impilo zabantu, njalo yena umkhuhlane lo we-coronavirus akawuthathi ngendlela afanele ukuthi ngabe uthatha ngayo.
Lithini khona ngapho eBhilithane nxa libona ababusi beMelika bedonselana kanje phezu komkhuhlanelo?
Okwenzakalayo e-America babunkomo ukungavumelani kwababusi kusacishe kufane ncamashi lokwenzakalayo kwelaseBhilithane. Sekuluhlupho phakathi kokuthi kwenziwa njani kulo mkhonomi ngapha, njalo kule mpilo zabantu ngapha lazo ezisengozini. Khonapho kube sesiba le-debate enkulu khona lapho ukuthi yikuphi osekuzathathwa kuletho kuqala, andivala ukuthi zonke izinto zibuyele esimeni esasiyiso sona.
Umnumzana Difa Dube yisizalwane seZimbabwe esihlala eNgilandi. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane we coronavirus likhwelile njalo izolo laya ku 26 kuthi inani lasebebanjwe umkhuhlane likhwele laya ku 1713. Abalwela amalungelo oluntu basola ukubotshwa kwentatheli zindaba uHopewell Chingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume beseteswa icala lokutshotshozela uDlakela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo Muntungameli Nkomo.